umbalisi lo awuphambanisile and inhlanganiso ayisho zindefend because ama-members ethu siyakhuthaza ukuthi ba-behave professionally. So umbalisi nxa ebhalela umntwana ama-exams aso simdefend because i-case yakhe is very different from lowana owalahlayo amaphepha. Lokhu ku-wrong and njengenhlanganiso asikusapoti lokho.
Kufanele abantwana bebhale na lanxa bengaqeda ukubhadala?
Abazali siyabakhuthazela ukuthi babhadale ama-school fees because ukuthi izikolo zi-run ukuthi ama-exams abhale abantwana kumele babhadale ama-school fees la. But laye umphathi wesikolo ukuthi ayalise abantwana ukubhala athinke lokho asikusapoti. Kungcono badinge izinye indlela ukuthi abantwana lawo sebebhale then bebengabanika ama-results awo and then abazali babhadale. But ukuthi babayalise ukubhala aloku wrong asikusapoti.
Bekule ngxaki ngombalisi olahlekelwe ngamaphepha kumaviki edluleyo, selungaphi lolu daba?
Lolu daba amakhosi athi wona akula evidence ukuthi umbalisi lo wantshontsha amaphepha. But then immediately the same charge on part of the negligence ukuthi ayena we kumele ananzele ukuthi amaphepha la angalahleki. But mina njengehlanganiso siyabuza lapho ukuthi umbaliso weyingela security nga ama exams e printer lapha kuye kule security kula mapolice kule yonke ivikelo ukuthi kungabe lokuchitheka kwamaphepha la, and then konapho nga izimsekisi leta amaphepha kuma province baye bele security la mapolice behambisa amaphepha la kodwa bengachiya kuma provinces. Then wo headmaster kumele bathwale bengela security. Headmaster lokho kumele athwale amaphepha la ahambe erenkini, liyakwazi ukuthi erenkini kuya kulani yonke into amasela lanilani. But wena bebekhangele ukuthi yena yedwa athwale amaphepha la ahambe lawo ngayo. So yikho lapho sangena thina sisapote umbalisi ukuthi no ayiseyo problem yakhe. Izimsei kumele bazame by all means ukuthi izimoto zawo zithwale amaphepha lawo ziwachiye esikolo. Kumbe i-Ministry of Education yona wo-DO balazo izimoto, kungcono bafake ifuel kuzimoto lezi bahambise amaphepha la la esikolo ukuthi engakho ungabe lama problems wona la. So iminisi yamcharge lenye negligence bamnika 14 days ukuthi aphendule. So thina njengenhlanganiso sizamncedisa ukuphendula lapho and then sihambe laye ku-hearing simdefend.
Ngaphandle kwengxaki zonke lezi, imihloliso iqhubeka kuhle na?
Ye, asikatholi ama problems lapha nje yena le entumbane ukuthi kuye kulombalisi ebhalela abantwana, but konke izindawo sile ama reports ukuthi hayi kuhamba kuhle.